Zimbabwe. Good night.
Siyabonga Chris Lojonga. Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 7 kuMabasa 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyini ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Kwensuku ezisithupha ezidlulile kule mota yohlobo lwe-Isuzu KP elenumber plate ezingenelanga athi ngilandela. Isikhathi ngifica iphakiwe nje egedini lalapho engihlala khona, ngivuke ekuseni ngifice lokhu khona.
Abomkhankaso we-Occupy Africa Unity Square campaign abasebenza lintatheli izindaba yathunjwayo iDai Damara ongaziwayo lapho akhona bathi besabela impilo zabo ngoba sezisanda izehlakalo zokuhlukuluzwa ngenhloso yokubethusela.
Kwakwenzakalayo abantu bethukile abavela ngaphandle kwamanye amazwe, ikakhulu kusukela lapho isilo samabandla ubaba uGoodwin Zwelithini ethe abantu ababuya ngaphandle kweSouth Africa kababuyele kibo.
AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa babikwa sebehlalela evalweni ngoba lokhu kuqonga ukufuthelana okuphathelane loku kethana ngemihlobo. Ezinye eziphatha amandla zalelo lizwe zisethula inkuthazo zokuthi bexotshe abakwamanye amazwe. Abazali sebekhuthazwe ukuthi bakhulumisane labantwana babo ngendaba zokuya emacansini besesebancane ngenjongo yokubahlomisa ngolwazi lokuzivikela emikhuhlaneni lekuzithwaleni bengakazimiseli. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo. Abomkhankaso we-Occupy Africa Unity Square campaign abasebenza lintatheli izindaba yathunjwayo iDai Damara ongaziwayo lapho akhona bathi sebesesabela impilo zabo ngoba sezisanda izehlakalo zokuhlukuluzwa ngenhloso yokubethusela ngemva kokuba ababili babo belandelwe ngabantu abakade bengabazwisisi ngesikhathi sekhefu lephasika elisanda kwedlula. Intatheli izindaba yethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amalunga awe Occupy Africa Unity Square abalisa okhokhela uhlangothi lwabontanga ebandleni leMabambo kusile Don umnumzana Steven Sibanda kanye lonobhala jikelele kuhlangothi lwezentuthuko kwezenotho kwelinye njalo lamabandla aphikisayo eleZapu elikhokhelwa nguDr Dumiso Dabengwa umnumzana Lloyd Basi Masarirambi. UMasarirambi utshele intatheli izindaba ukuba unanzelele ngolwesibili olwedluleyo ukuba bakhona abamlandelayo ngesikhathi zedolobheni ngemva kokuba lamadoda abeyisitshiyagalombili ebehamba ngemota yehlobo lwe-Isuzu Twin Cab bezenza izisebenzi zikamunisipala bemphosa ilihlo sikhathi sonke ukubona ukuba uzalubhekisa kuphi. Kungemva kokuba ezwakale ekhulumela phezulu ngabomo etshela abekade emilabo ukuba usake ayengena esambuzi walandelwa kanti yena ucatshile akangenanga kuleso sambuzi. Kabili phakathi kwaleli khefu lapho uMasarirambi aye wayalala kuzihlobo emzini wemfakosele Norton ngemva kokuba omakhelwane bemncebe indlebe ukuba angaze aza ngekhaya ngoba kukhona abantu abasolekayo abamdingayo. Kube ngesifanayo lakusibanda otshele intatheli izindaba ukuba uhlangane lazo izehlakalo zokulandelwa ngabantu angabaziyo njalo besolisa. Okwekhefu lonke ubebona imota yinye yohlobo lwe-Isuzu Twin Cab ibucwadlana lalapho ahlala khona ngezikhathi ezizolisayo kwamenza wayalala ezihlotsheni zakhe.
Ya, okwamanje ngathi sesemqanisweni okwamanje. Indlela engikhona isila meva njalo isinzima. Sitshiyeni lakudala ngathi mbe ekuqaleni. Kwensuku ezisithupha ezidlulileyo kule mota yohlobo lwe-Isuzu KP elenumber plate ezingenelanga athi ngilandela. Isikhathi ngifica iphakiwe nje egedini lalapho engihlala khona, imvuyo kuseni ifitela ukikhona izolo ntambama labenze ngenelisa khona ukuthi ngithathe inumber plate yangkhona or we said to send lapha tengimikhona lapha ngenelisa khona ukuthi ngithathe inumber plate ngohambo lwethu lokuthi sikhulule iningi leZimbabwe besilandelwa ngathi ngama-CIO abasebenzela i-state bengathi abe-ZANU-PF bathi besilandela esikhathini besihlukumeza esikhathini besitshela nje mgceke kubana into eliyenzayo le ayekho ayilunganga ilakho ukulithela emanyaleni
njengabanye bakhe usibanda uthi akayi kubuyela muva kulo mkhankaso wokulwela ilungelo loluntu lanxa esazimhlophe ukuba impilo yakhe isengozini
ya into ephambanisayo iy'ngqondo zami sibini kodwa ngilungiselele njalo ngavele ngazitshela ngena kule ndlela ubana nohambo lolo alusoze lube lula luza kuba nzima into engihleli ngiyilungiselele le kodwa ngendlela esokusenzakala ngayo kwamanje eyi sokungathi sokungifaka esikhathini esinzima esikhathini esiye ngoba lapho engilele ngiyabe ndlele khona ngiyabe ndomcabanga ukuthi kuyaqoqoda umuntu akuyangithathela so sendilala njengomvundla nje kuthi ngezinto esithi chakachaka senhle ngigijima
lanxa eke wayamangala emapholiseni esikhathini esedluleyo phezu kwezehlakalo ezifanayo akasazihluphi uyadinga usizo kibo ngoba engasawathembi ngemva kokuba emhlukuluzile usibanda eyedinga usizo kiwo
ngiye ngayalandisela udaba lwami kwababona ngezemthetho engathi abe ama-lawyers amagqwetha angithembise ukubana aza nginika uncedo okwamanje abakanginika uncedo ye ngathi iviki ezimbili ezedluleyo ngalandelwa ngumuntu ngisuka ngathi e-Eastly ozayifika lami endlini ilanga lonke sibili wayeloke lami ngayazisa amapholisa amapholisa athi no mana sazisa abakhulu bethu abakhulu babo bathi ngami siyabuya khona kuzombona okwamaliseka kubana umuntu owayengilandela ngazombona eseliqembu lamapholisa ababuya bezonithatha e-police station lapho engangikhona amapholisa kangisawathembi kungcono ngiyelala egangeni ukuthi ngiyelala emapholiseni
omunye wamalunga e-Occupy Africa Unity Square enguye njalo osaphethe isikhundla zokuba yisikhulumeli endaweni kaZamara umnumzana Dirk Frey uthi lokho sekusenzakala kungabamangalisi ngoba bekuvele kusenzakala umahluko kuyukuthi sezisanda izehlakalo zakhona amalunga la athi lokhu akuyi kubabuyisela muva kulo mkhankaso kubapha amadlabuzane wokuba baqhubekele phambili ngawo kungakhathalekile ukuba bahlangana lobunzima kuze kufezeke lokho abangakho batshele intatheli zindaba ukuthi baye bayadinga usizo enhlanganisweni yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ngemva kokunanzelela ukuba sezisanda lezi zihlakalo zokulandelwa ngabantu abangabazwisisiyo njengalokho obekusenzakala kuyithayi Zamara waphetha esengothunjiweyo ngolwesine lweviki edluleyo amagqwetha enhlanganiso yezethelecharala abuyele njalo edalele High Court efuna idale litsho phezu kokuqholoza kwamapholisa angalandeli isinqumo esenziwa yileli dale sokuthi amapholisa azise amagqwetha alinhlanganiso ngemva kwamaviki amabili ukuba sebekusibanga siphi emsebenzini wabo wokudinga uyithayi Zamara selokhu wanyamalalayo lokhu kungakenziwa selokhu lesi sinqumo senziwa okwenze amagqwetha akubona kufanele ukubuyela edale ukuze silandelwe lesi sinqumo esethulwe ngenyanga edluleyo ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama
ukwesenjalo umongameli Robert Mugabe usefikile kwele South Africa lamuhla kuhambo lwakhe lokuya kwethekelela lelo lizwe ekhulumisana lomunye wakhe umongameli Jacob Zuma abalwela amalungelo abantu babikwa belindile enkundleni endizamtshina ye-Oliver Tambo eJohannesburg befuna ukutshengisela phambi kwakhe umongameli Mugabe ukuthi adinge intatheli zindaba ithunjwe ngenyanga edluleyo uyithayi Zamara olokho engaziwa ukuthi ungaphi okwamanje umgabe kasazange wafika e-Oliver Tambo kodwa ufikele kwenye inkundla endizamtshina yebutho abenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition bethule umbiko ngaphambilini bekhuthaza umongameli Mugabe ukuthi kumele enze konke okusemandleni akhe ukuthi uZamara adingwe abonakale ephila
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikeli yetu njalo www.voaindebele.com.
Isizalwane zeZimbabwe ezihlala edolobheni leDurban kwele South Africa zibikwa zibalekele emzini yazo zaphephela inkambeni zamapholisa kulandela ukuhlaselwa okwenziwe abavela kwamanye amazwe kuleli dolobho ngempelansonto. Lokhu kulandela imbiko yenkosi uMnumzana Godwill Zwelithini yokuthi bonke abokuza kumele basuke kwele South Africa. Lanxa ephinde wayiphika limbiko indodana kamongameli Jacob Zuma uEdward laye ugcizelele limbiko esithi abokuza abasebenza ukulinda bayemukela imali encinyane okucunula izizalwane zakwele South Africa. Kodwa isikhulumeli sikamongameli Zuma uMnumzana Mark Maharaj uthembise abokuza ukuthi bengakhathazwa imbiko le ngoba ilizwe leSouth Africa liyemukela bonke abantu nxabe lamaphepha okuhlala lokusebenza ngokusemthethweni. Kodwa izizalwane zeZimbabwe kanye lezivela kwamanye amazwe ezihlala emadolobheni abalisa eleJohannesburg zibikwa zidlela evalweni. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena utshele Studio 7 ukuthi kulembiko ethi izizalwane zakwamanye amazwe zizahlaselwa langoba yisiphi isikhathi.
Okwenzakalayo abantu bethukile abavela ngaphandle kwamanye amazwe ikakhulu kusukela lapho isilo samabandla ubaba uGoodwill Zwelithini ethe abantu ababuya ngaphandle kweSouth Africa kababuyele kibo. Sabona abantu bechaywa kakhulu eDurban endaweni othiwa isiphingo, kanti sokulokwesaba indawo yonke eSouth Africa ukuthi mhlawumbe izalwane zeSouth Africa sezingavukela abantu ababuya ngaphandle kwamazwe njengalokho esikubona kuseDurban. Ikakhulu abesaba kakhulu ngabe Congo ngoba eDurban kutshaywe bona, ngathi mina abane ngabe West Africa kube sokusiba lamaPakistan ayesaba kakhulu. So kuyinto eluhlupho, kuyinto ethusayo. Thina siyakugxeka ke kakhulu inkulumo enziwe enziwe yisilo yenziwa futhi indodana kamongameli uMsholozi ukuthi la yabuyagcwalisa ukuthi ababuya ngaphandle kwamazwe kababuyele lapha abavela khona. Esihlala sikutsho thina ukuthi akula muntu ongasukela izweni lakhe ngokuthanda abuye lapha eNingizimu Afrika. Abantu balezi zathu ezijeneyo njengoba lezi zalwane zeSouth Africa nazo ngeminye iminyaka zazibona ziphakathi kwamanye amazwe zingathandi ukuya khona, kodwa isimo esasikhona eSouth Africa besisenza ukuthi abantu baphume baye kudingisweni. Yikho nathi ukubuya lapha isikuthi siyathanda sibuye lapha ngezizathu ezehlukeneyo. Yikho ke singahambisani nalokhu okwenzakalayo.
Manje njengoba usithi kulokwesaba, ungasichasela nje ngamafitshane ukuthi abantu benzani ukuthi bazibone bevikelekile?
Singathi thina ngolwasemzini sokule high alert ebantwini abavela ngaphandle ngoba sokule ama messages asekulethayo kubo WhatsApp kuthiwa ikakhulu kuthiwa kusasa kungenzeka kuhlaselwa abantu ezigabeni ezijeneyo esingakwaziyo kumbe kuliqiniso kumbe abantu sebezikhulumela, kodwa ukwesaba kukhona. Sibona ke inhlanganiso ezimela abantu lazo sezisukuma kuzanya ukuthi kukhulunyiswane labantu beSouth Africa lapha abahlala khona kanye lesemsebenzini yabo ukuthi into enjengaleka kumelanga yenzakale. Siyakwazi ukuthi kule nhlanganiso ezifana lokuthiwa ngama-anti-xenophobia organizations, kanti-ke lo hulumende lebandla elibusayo lapha eSouth Africa sibabonile bekhuluma begxeka lokho okwenzakalayo ukuthi kakusikho singathi nalwasenzini ipolicy yeSouth African government, kodwa lokho okwenzakalayo ngabantu nje abayizigebenga abasuka bese bethathela-ke i-frustration yabo ukungatholi imisebenzi ukungatholi imali bese bebona ngathiwa mhlawumbe kuqedwa yilabo ababuya ngaphandle kwamazwe. Yikho-ke thina-ke njengeZimbabwe Community in South Africa siyagcizelela kakhulu ukuthi ngakula sizathu ukuthi abantu ababuya ngaphandle labantu abahlezi kuleli lizwe izalwane zalapha kube lokulwa, kodwa into enkulu ukuthi kumele kuncediswane ukuthuthukisa inotho yamazwe angomakhelwane ikakhulu ilizwe laseZimbabwe namanye amazwe aseAfrika ngoba nxa ilizwe lakithi ngezomnotho lithuthukile kakulasizathu abantu babuye lapha nxa iKhongo ithuthukile ngezomnotho kakulasizathu sokuthi abantu babuye kuleli lizwe.
Lo mnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg khona le eSouth Africa. Ku Studio 7 Live Talk kuhlelo lwabatsha olwe The Connection. Lilalele uThathenda Khumbolo Ntungameli Nkomo lamhlanje behlaziya udaba lwempila kahle yabasakhulayo eZimbabwe ngelanga le World Health Day. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Singakangena esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. UZulu waseKenya olokhe elila ababulawe ekuhlaselweni okwenziwe iCollege leGarissa University ngeviki edluleyo ubuthene lamhlanje ngelanga lesithathu lokukhalela laba bantu. Abantu laba babuthene esigodlweni salelo lizwe eNairobi bekhalela abalikhulu lamachumi phosa amahlanu i-148 ababulewe kulesi isehlakalo iningi labo kungamaKristu bekhuthaza ukumanyana. Idale lephalamende lakweMalaysia seliphasise umthetho uvuselela ukuvalelwa kwabantu abanakekelwa ukuthi benza imisebenzi yokulwa becatsha i-terrorism okwesikhathi eside bengasiwa emthethwandaba okulinyathelo elibikwa ngabalwela amalungelo abantu libuyisela muva kulondolozwa kwamalungelo abantu. Lamuhla kweziphathelane lomnotho sicubungula ukuthi kambe izethekeli ezivela kwamanye amazwe zilokhu zivakatshela ngobuningi bazo na indawo zokuzithokozisa elizweni. Sikhangela ikakhulu idolobho leVictoria Falls lokuthi abaphila ngokuthengisa impahla ezitshiyeneyo kuleli dolobho bayathola inzuzo na. Sixoxa lomnumzana Gift Mabena owayemela iwange West edalele ephalamende njalo oseyisiphathamandla sebandla elisibiza ngokuthi MDC Renewal Team, yena osichazisela okwenzakala kulindawo.
Ama-tourist ngazange ngithi ayabuya okweneleyo. Buyadobhakala nje wona ama-one-one afikayo abakhona nje kanilutshwane ngama-holidays nibade kwi-Easter kunje. Bake buyile bekhona but babesikhathi kathesi hayi ade ngakaphiphi lo khane sujwayele ukuthi uphiphe efile ukuthi i-business ikhanya ihamba isiya phambili ngoba amakhampani abaningi ithole ukuthi angisi-retrent abantu sehlale ezinye izinyanga ukuthi abantu abaholanga bakho inyanga ezayoula business okuyisayini ukuthi akuthi amathurista ayethile akazuyi ngokuningi babesikhangeleleyo.
Abantu abathengisayo njengalabana abathengisa okubazwayo emgwaqweni labathengisa impahla ezijiyeneyo bathola yini inzuzo?
Abatholi lutho abantu abathengisayo ngoba sihlala sithethezi labo abantu labo sikhulumisana nabo izikhathi zonke sibili akuna lutho esingani thina bayaluthola ngoba baswela sibili ma kubakhulumisana ukuthi kubhize okunganani phasi kamadoda abathi hhayi akuna lutho sesihamba nje ukuthi vele indawo yethu esiyijwayeleyo esavele siphila ngayo kodwa hayi akula lutho abalutholayo oluyangathi into zabo ezibanziwayo lezo.
Sike sezwa
wena nje ngamalanga
ngemva kokuthakazelela umkhosi welanga lokuzalwa kukamongameli khona ngapho sanda ukudlula eVictoria Falls babesithi idolobho lelo lizasala selingcono kwayenza umehluko yini?
Hayi akula mehluko owenzakalayo. Umehluko wabakhona kuphela ukuthi wakunabantu abaningi kwathenga ukudla emashophu kuphela kodwa okokwebhizinis akula business owayishiya ikhona ngoba abantu abathenga idolobho selibuyele emva kakhulu futhi kunalokho elibalitheleliko khona.
Kuyini okumele kwenziwe ukuthi umnotho welizwe uthuthuke?
Sekusiba yindaba enkulu kakhulu leyo ngoba umnotho welizwe awuthuthuki lapho onganithiwa into zimangakuhle zacaca elizweni. I think okudingakalayo sibili ukuthi kuhlale phansi uhulumende ayenze ama-policies akhe azaba user friendly kwamanye amazwe ukuthi isebenzeke. Umbuzo amazwe angaphandle abe nethemba lokukholwa ukuthi ukusebenzeka eZimbabwe akule kule security kuyavikeleka into zabo bomnotho into zabo imali zabo ukuthi ba-investe elizweni. Kumile lokho ngoba kakunamuntu onethemba lokuthi uhulumeni okhona weZimbabwe angayenza into ebambekayo kumbe engenza abantu baphiba bathembe ukuthi izabo naphatheka kahle.
Uke wathi ufikile emaphandleni
lo nyaka kuyisimanga. Izulu limile abantu bayalima ngendlela abalima ngayo bekhuthele ukuthi abafuthaya yasibili amabele kodwa lahamba kwatsha emasimini akunalutho ngitsho ngitsho sibili kuphelile. EZimbabwe yonke vele khaya ukuthi nje asuke vele sivunile khona vele abanye abantu sebethi bakhosa langamasimi inkomo sezingena abahlanga. Indlovu ke lo nyaka isimanga sokuthi akulazilimo lezo lendeba zibuyanga futhi. So vele emakhaya akulalutho lotshane sobuthile nje izulu elinayo khathesi kuthi sokungamanzi enkomo kuphela. Usitshane sokubonile ngezulu elinileyo sowuligqeke egangeni sowuligwadule ukuthi lesifuya sikwazi uyaphila ngathi. Yindlala enzima. Enthemba ukuthi azange ibe khona lango-47 lawamthotho olendlala.
Ye, abalima inyawuthi-ke?
Bambalwa esigabeni sakithi abantu abalima inyawuthi. Bona abalima inyawuthi ukuthi badlala kuyo amakhasi abo kuhle sibini ngoba inyawuthi khanto engani ibe khona. But abantu bakithi nabantu esikwazi bephila kulima umumbu kakhulu. Abenyawuthi balutshwane. Bona abalima inyawuthi yabayenele ukuthi ukuthola. But baza ke bancede ukusiza isigaba besizwe ngenyawuthi abayilimileyo ngoba nabathi belima okwabo nezimbuzi zabo kuphela engalathemba ukuthi yinto engaba yiyo engancedisa ukwedlula umumbu.
Lo ngumnumzana Gift Mabena owayemela iwange West edalele ephalamende njalo oseyisiphathamandla sebandla le-MDC Renewal Team ubekhuluma icingweni le-Studio 7 ekhonale eFolosi. Direct from Washington, the voice of America. Abazali sebekhuthazwe ukuthi bakhulumisane labantwababo ngendaba zokuya emacansini bese sebancane ngenjongo yokubahlomisa ngolwazi lokuzivikela emkhuhlaneni lekuzithwaleni bengakazimiseli. Inkuthazo le ivela kunhlanganiso ezijiyeneyo zabasakhulayo ezigoqela e-Students and Youth Working on Reproductive Health Action Team le-Culture Shock Trust. Untungamili Nkomo Studio 7 uxoxa lesiphathamandla salenhlanganiso uNkosikazi Nqobile Munzara.
Ontanga bethu balapha eZimbabwe balazi indawo abathola kizo i-information emayelana ngezamacansi lemayelana lokuzivikela ukuthi nxa bengena kwemacansini bengabambi izifo. Kodwa-ke into ekhona yokuthi bona bayithola leyo information phakathi wabo bodwa, ayisiyo nto okuthiwa iyakhulunywa ezindlini labazali kumbe esikolo ngaphandle kokuthi bakufunde nxa kufundiswa kubiology nxa kufundiswa kusayensi. Kutsho ukuthi-ke ama-programs ayafunakala okufundisisa abantwana besikolo ngalezi ndaba ukwenzela ukuthi singatholakali lapha eZimbabwe kulama-statistics ayethusayo ngokumitha kwabantwana besesikolo.
Kungani abazali bengakhulumi ngalolu daba labantwa babo?
Mfowethu, ngabona into zamacansini aziphathanga kuhle njengabazali ukuthi kube yinto esiyikhulumayo. Kwelendulo bekulabo anti akade bekhuluma ngakho lokho, but abo anti labo akusikho nto okuthiwa sebekhuluma ngayo kulezi nsuku. Abazali babona angani nxa bengakhuluma labantwana ngendaba zamacansi abantwana bangaxhwala. Kanti-ke ayisikho lokho mfowethu. Nxa wena mzali ungasakhulumanga lo wakho umntwana ngento zamacansi, uzatshelwa ngubani? Nxa ungakwanisi ukuyiphendula lowo mbuzo, then kule problem. Kutho ukuthi bona ngokwabo batshelana, utitshala osesikolo eyakhe injongo yikufundisa umntwana ukuthi apase isikolo. Wena mzali nxa usungikhaya, eyakhe injongo yokuthi umntwana akhule abe ngumntwana opheleleyo, aze ayende, aze asebenze, engawelwanga ingozi phakathi kwesikhathi lapha asesikolo, ingozi yokuba yokuzithwala, ingozi yokumithisa, kumbe ingozi e-HIV lama-STDs. Kutho ukuthi thina abazali sokumele sithathe the first step, sikhulume labantwana bethu. Yinkho ukuthi abantwana bethu labo bekhulume lathi ngezinto ababe bezesaba kumbe ngezinto ababe lombuzo ngazo.
Umzali olaleleyo manje ongaba lesifiso sokukhuluma ngalolu daba lomntanakhe engaqala ngaphi?
Umzali olaleleyo engaqalisa either ebuza ukuthi esikolo selake lakufundiswa yini lokho.
kumbe babe ngabantu abahamba e-church bekhulume bethi e-church yinto esendake nakhuluma ngayo yini lena ngoba kahle kahle iningi labantu beZimbabwe siyangena emasontweni yizo izinto ezikhulunywa emasontweni nothi kabanzi but kuyakhulunywa esontweni kukhulunywa ukuthi hhayi umuntu kumele uziphathe kumele ungangeni emacansini kumele uyenze nje uyenze nje ngakho-ke umzali uleduty yokuthi akhulume lo mntwana wakhe iqalise nakhonapho.
Lo bekungunkosikazi Nqobile Munzara, isiphathamandla senhlanganiso yeCulture Shock Trust. Sobe isikhathi sokulibalela abalaleli imbiko esiyithola nge-email lange-WhatsApp. Namhlanje umsakazo we-Studio 7 ufikise iminyaka elithumi lambili usakaza ngolimi lwesishona langesiNdebele. Ngakho-ke sithatha leli thuba lokulitshayela ihlombe linabalaleli bethu ngokusisekela iminyaka yonke le. Siqale ngencwadi evela kumlaleli othi ngiyalibingelela e-Studio 7, bengithanda ukubingelela ubaba wami oseGokwe uKayson Mamvura. Mina ngithi ngumntanakhe uVivian Mamvura ngikobulawayo. Olandelayo umlaleli uthi sithi amhlophe e-Studio 7 ngokufikisa iminyaka elithumi lambili sicela i-Studio 7 TV sibone indaba zeqiniso. Leyo ncwadi ivela kusikhumbuzo moyo. Lawe-ke mlaleli ulakho ukuzwa eyakho impiko ibalwa emoyeni, thumela i-text message ye-WhatsApp loba i-email ku-studio 7@voanews.com kumbe inumber ze-WhatsApp zithi 1202-465-0318. Lasebulenjini liyasithola kukheli ethi voandebele.com. Laku-Facebook sesikhona, lidinge ikhasi lethu eliphansi kwegama elithi VOA Ndebele. Ukugqiba uhlelo kesikhangele bezikhokhela abomkhankaso we-Occupy Africa Unity Square campaign abasebenza lentathela izindaba eyathunjwayo itaitamara ongaziwayo lapho okhona lamhlanje bathi sebesesabela impilo zabo ngoba sezisanda izehlakalo zokuhlukuluzwa ngenhloso yokubethusela. AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa babikwa sebehlalela evalweni ngoba lokho kuqonga ukufuthelana okuphathelane lokukhethana ngemihlobo. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.